GNU Talk. It's about having a sunset clause.
Lafaka sikhulumi ngokubumba ukhulumendo wenkazathu. Sikhuluma ngokuhlela ukuthi singolungisisa njani umumo okhona nokuthi siyisenze njani inguquko edingakalayo ukuze nxa sisuka lapho sibe nokhulumendo omusha esimkhokhelayo thina njenge-MDC. Sithi cha kuhulumendo omanyano, sithi cha kumanyano ngolamsebenzi esikufunayo nokuqeda uduku olukhona elizweni lethu.